Mina ngithanda ukwazisa abalaleli ukuthi mina ibizo lami ngukansela Peter Moyo owe-Sutherton. Kodwa-ke kathesi sengifuna ukuba ngu-MP owe-Sutherton njalo.
Umele liphi bandla?
Umele kuma-primary i-MBC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa. So singenile kuma primary ethu awe MDCT ngancintisana lo honorable Chimanikile nganqoba. So kathesi sengikhangelela ukuthi khona abantu bangivotele ngiguqule izinto ezinenge akade zingahambi kuhle. Abantu banginike ivote of confidence ngoba babonile ukuthi khona ngisebenze labo kuhle for the past 10 years ningukansela. So ngiyababonga kakhulu abantu ukuthi bale confidence lami.
Singathi na bangaki oncintisana labo njalo bakhona yini obakhumbula amagama abo?
Banengi sifika kuma-10 abantu bangikhona vele lamabizo akabala mabizo abaziwa nokungamabandla lokho abancintisa kukho vele akwaziwa okunye ngozipi okunye ngo-MPP okunye ngobani vele akuqondakali umuntu olebandla elilebizo yimi kuphela lowezanu PF othiwa ngumakhahamadze but angimazi njalo izihlali ezangapha abamazi mina ngihlala khonapha elokhini vama umuntu wonke uyangazi.
Ngeziphi izithembiso ozithembisa uZulu nxa kuyikuthi unqobile?
Okwakuqala abantu bazakhumbula ukuthi khona lapha asila secondary school. Lesiloko silisana lakho khonokho but I'm happy ukuthi khona i-government yanginika indawo eyokuthi sibe le-secondary school lapha eSutherton. So into esiyenza kathesi yikuthi khona sibona ukuthi khona uhulumende yakhe i-secondary school yena leyo. Okunye esifuna ukuthi khona sikuyenze kuncedisa ama-council. Izinara kakufanelanga ithathe imali eyithatha tayo ihambisa lapho ebehambisa khona. Imali kufuze ithathwe yi-council ilungise imigwaqo. Imigwaqo ayingeke yalunga nxa izinara ilokhu ithatha imali ngendlela abayithatha ngayo. Kula bantu ama-pensioners e-railway lapha bayaqhubeka abantu labaya sebeluphele bakuma-70 years. Imali abayitholi bathola ama-$7 kumbe $16 njenge-pension. Yinto okufuze ngiyifayite yona leyo ngiyilungisise ukuthi ama-pensioners laba bathole imali at least i-minimum wage ezukuthi khona baphile njalo bengabhadali into eziningi-ningi abantu abasebenzele ilizwe kakhulu. So nxa sesingene kuparlament yizo izinto okufuze sizibone zonezo o-ayipa labaphola boposa fuze sincedisane silwe ngakho uphume elizweni into enjalo akufunakali. So izisebenzi ezilapha erugari njalo erugari akula supermarket siyadubeka i-railway ele yiyo elelendi eningi kakhulu fuze sibe labo OK fuze sibe labo TM fuze sibe labo Pick n Pay lapha ikuwadi 13 ngoba akula lendi ye-council nge-railway. So i-railway nge-government yikho nxa mina sengingenile khonokho nizayenza ukuthi khona i-government inike i-council ilendi leyi ngoba yakho ama-shops akhanyayo. Yinto esifuna ukuthi khona siziyenze zonezo. Zinengi angeke aziqeda lapha-ke ngoba sisalele kakhulu.